Hayi ngiyabonga akukho kusobala umuntu ekugcineni kumbe institution ugcina usuyazi usazi lokuthi uvele wenza so ngenxa yalokho. I think i-identity yeZANU-PF iyazakala ukuthi ngabantu abathanda ukudribula enkundleni yezombangazwe bakujabulela nje ukuveza ukuhlakanipha kwabo beqamula futhi nomthetho kuyimbali yabo kusukisela kudala bevele senza njalo bayenza lokho ukuthi uyathususithi susiyakora bakufakele bakutintshe lapho ukukorwa khona uzithole usubhekanele le ndawo engasiyo amapale awukukora. So hayi akula anything to do with i-COVID esikubonayo yizanu sesaba ukudliwa i-decide ukuthi hayi liyabheka kuyagulwa lapha so asimene phela yikho leke bese kusho ukuthi if kuyilokho yonke into eyokuhlangana nje akusafuza ngibe khona.
Mnumzana Sibanda, wena uthini ngalolu daba?
Singakhohle ukuthi ingaba khona nxa kuyukuthi abantu bavele baqinisekile ukuthi bafuna ukwenza ama by election, zingaba khona izindlela zokuthi abantu bavote besenze social distancing. Ingani abantu bona bokuthiwa besabelwa ukuthi bangake babuthane kumbe balayine bafole befolela ukuvota? They are the same people abatshona befole emabhenki belayinele izimali emabhenki belayinele uzubuko. So ngibona ngani isizathu yebo kambe singabe sile siqinisa sosibili ngobhubhane le-COVID-19 lukhona ludla ubhedu luyabulala abantu luyamemetheka kasilamzamo futhi asikabi lezidlela zokuthi silwenqatshelwe ngaphandle kokuthi abantu benze begcine i-social distancing bageze izandla bafake ama-mask. Kodwa-ke angiboni ukuthi isizathu esiqinileyo esingenqabela ukuthi kungenziwa ama-by-election. Engikubonayo mina kakhulu yikuthi uhulumende nje kazimiselanga ukuthi kwenziwe lama by election. Ngicabanga ukuthi ngibona le mali eyabelwe ugatsha lwezokhetho iZimbabwe Election Electoral Commission iZEC, njengoba sibonile Election Resources Center, inhlanganiso Election Resources Center la ike yakhuluma ukuthi imali ephiwe iZimbabwe Electoral Commission ku budget incane.
Mnumzana Ndlovu, wena ubona njani udaba lolu? Ubona ngani iZANU-PF ingabe isesaba na ukuthi inganqotshwa?
Kusobala mpela ukuthi izami iyesaba ukuthi leyo ungathi ubizelwe esitikini kuthiwe woza sishaya isibhakela ubuthi ukhala ngesisu ukhale ngokuthi unyawo lwakho lubuhlungu. Ekugcineni manje sisuka lapho kuthiwa wehluliwe ngoba uyalila ukuza enkundleni yokushana ngezibhakela ukuze kuvele ukuthi ingqwele ngubani. So angilamthandabuzi ukuthi izanu iyesaba ukudliwa kuleli election njengoba ngishilo ekuqaleni if kuyukuthi i-COVID ekukhozayo. Hayi, COVID bayacasha ngemva kwayo, bayacasha mpela ngemva kwayo, hayi kancane, ngoba if bekuyiyo ibizo affecta lawa ama-election njengezanu, ibizo affecta eziningi izinto. Abantu bagqoka amamaski manje basebenze nje of course ilokhu ikhona yona i-COVID, kodwa abantu sebethole izindlela zokuphila layo.
Mnumzana Sibanda, ngombono wakho wena ubona ngani ibandla leZANU-PF lingaba lisesaba na ukuthi linganqotshwa?
Angeke ngatsho kangako ngombono wami. Bona ibabakwaziyo abantu beZANU-PF ukuthi indaba bengafuni ukwenza ukhetho. Kodwa-ke ngomcabango wami ngicabanga njengoba ngitshile phambilini ukuthi i-budget ibe ncane, iZimbabwe Electoral Commission kayila mali eyokwenza ukhetho, and ama-by election akhona maningi kakhulu nxa sikhangele ngendlela i-MDC erikhole ngayo abantu, amalunga ama-council lamalunga edamadala amaphala mende lezikhexo ezikhona kubala lamanye ama MP abasishileyo. So ama by election maningi kakhulu, iZimbabwe Electoral Commission kayila mali. Kanti njalo ngicabanga mina, angicabangi ukuthi iZANU-PF ingadliwa, kodwa ngicabanga ukuthi zenezi zikhexo ezikhona zisebenza in favor of iZANU-PF. Nxa abantu bexotshwe ngukhuphe ngendlela abaxotshwe ngakhona, basala ama councils e depleted, kwasala ama iParliament i depleted, ama MP akade engayo position evele ngasekho kuyi advantage kuzano PF laloba ngubani lami nxa ngathi ngidlala ibhora abanye aba ethi eliqembe engisidlala ibhora bapha baphuwa ama red card babe ngu 5 kuyi advantage yithi thine sabe sisele sikwanile so labana abaphuwa ama red card baba ngu 5 iqembu lakhona yilo elizabe lisenkingeni so kuyi advantage kuzano PF and amelanga sibe naive sicabanga ukuthi izano PF ingagijimisa nalokhetho lolu ukuthi ilwenze lube khona ngoba ngoba yona ayiluzi lutho nxa kunje iyaqhubeka iphi senza ipha idlulisa imithetho eParliament besenza abakufunayo opposition depleted opposition iweak kanti konke konoku kwabangelwa indlela zokuthi esa abakwenziwa ngabantu beopposition ukuthi bavele bangalandeli iconstitution uTsvangirai ayenze khona kana akwenzayo kwadala ingxaba ngxoza eyasuka yaba khona kweMDCT and futhi angeke sisole izana uPF nxa kwenze njalo sisola yona iMDC alliance leMDCT ngokwehleka ukulandela isisekelo sesabo senhlanganiso zeconstitution okwadalela ukuthi Supreme Court ize yenze so yaizana uPF singa engasolwa kangako.